Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 7 kumpalakazi 2020 ngontungamile nkomo endabeni sekuseni lamhlanje
ayiso namba encane ekufeni kwabantu into etusayo
kulabantu abalikhulu lanye ababanje umkhuhlane we-coronavirus izolo inengi labo kungabe emathebeleleni south
njenge-BVTA asikukhuthazi ukuthi abantu bathenge ama-certificates angekho emthethweni
abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise imbadalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzibazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. IZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu izimuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalikhulu lanye 101 ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Isigaba seMathebeleleni South yiso esibe labantu abanengi abangu-58 silandelwa lidolobho lakoBulawayo elibe labantu abangu-29. Kulaba isishiyagalolunye njalo abemashonaland east ababili bemidlands kanye labathathu bemathebeleland north. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu laba abangamachumi amane lasithupha 46 batholele umkhuhlane eZimbabwe kuthi abangamachumi amahlanu lanhlanu bavelelawo kwele South Africa. Kulaba ngamachumi amathathu lasithupha 36 njalo abafunyanwe sebepholile. Asebebanjelwe umkhuhlane selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebekhwele baya ku 10,780 kuthi asebepholile sebengu 8,880. Abalokhe begula sebengu 1,547. IBulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabanengi abangu 573 ilandelwa iMathebeleleni South ngabantu abangu 259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu 210 ilandelwa iMashonaland West yona elabantu abangu 156. Abantu asebebhubhile balokhe bengamakhulu phose amathathu 291 ngoba izolo akekho otshonileyo. Kodwa kusehlakalo esitshiye abanengi bekhuza umhlola ngomgqibelo kubhubhe abantu abalitshumi njalo abayisishiyagalolunye babo bebengabe Harare. Leli dolobho bese lilenyanga phose ezimbili lingelamuntu obulawe yi-COVID-19. Sixoxelo meli we-South Atton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
Hayi lokhu kuyesabisa sibili mbona ngathi umkhuhlwane lowo uhulumende kakwazi ukuthi khona athini ngalowo mkhuhlwane. Imbona ngathi kumbe nxa bengakhuluma labanye abantu abawelwa ngulo mkhuhlwane ukuthi khona babone ukuthi khona bona bakunqabela njani ngoba kathesi kuyesabisa kakhulu abantu bayafa sibili bebulawa ngalowo mkhuhlwane. So hayi inamba yangikhona inkulu kakhulu sikhangela khona apha eHarare ukuthi khona heyi abantu laba abafa ngelanga 1 kuyinto esiyethusayo kakhulu.
Ve so kule nyanga phose ezimbili kungela muntu obulawe yilomkhuhlane eHarare kodwa sesibona dukuduku ngosuku olulodwa kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye ungathini kahle kahle ngalokho.
Ye hayi kwesabisa kakhulu ngoba nxa sikhangela inambene leyo yena leyo ayisona inamba encane ekufeni kwabantu. Into etusayo ikuthi abantu nje abaseZimbabwe abawuthathi serious lo mkhuhlwane kangiboni ngoba ungakhangela abantu indlela abahamba ngazo ngabaputana ngazo into esabisayo kakhulu.
Bakhona yini khona ngapho eHarare abalokhe besala ukuthi umkhuhlane lo ukhona njalo nxa bekhona kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu abanjani?
Abantu kabalandeli ngitsho vele abayalandaba lakho uyabona abantu begcwele even emabhasini emabhawa bayazikhulumela abantu ukuthi akula into engabulaliyo ngumuntu oyabe engazange akaboni abantu besifa ngalo mkhuhlwane. So khonapha siphila nje ngentando kaNkulunkulu ngabe ayisiko khonoko shuwa siyaphela la. Into engaxwayisa ngayo izakamizi ukuthi khona kabalalele okuthiwa nguhulumende. Ama-sanitizers la kabasebenzise, kabageze izandla, kabavale imilomo lamamaski, balandele sibili khonokho okukhulunywayo. Umkhuhlwane lo ukhona sibili, abantu babona ngathi kumbe ngamanga angazi ukuthi isibindi sunezoba sitata ngaphi. Shuwa umuntu angamelela ukuthi khona ngitshaye ngamapholisa kumbe ngitshaye ngamasosha ukuthi khona ngigcine impilo yami kulokuthi umuntu azigcinele yena ngokwakhe. Uyabona abantu bekuyasaba lokho besidriver nalezi mota uyaswela ukuthi kanti bavela ngaphi ngezikhathi zonezo ama-2 kuye ekuseni baya bevela ngaphi. So hhayi ngicela nje abantu lisilalele ukuva umkhuhlane ukhona sibili lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende. Kusenjalo inhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende ukuthi ehlise imali ebhadalwa ngabantu nxa behlolwa iCOVID-19 ukuze bathole izetifiketi njengobufakazi bokuthi kabalawo lomkhuhlane nxa befuna ukuphuma elizweni. Ukuhlolwa komuntu oyedwa kubiza i-$60 okuyimali engeneliswa ngabanengi. Linhlanganiso ithi ukudula lokhu yikho okubangela ukuthi abantu bathenge izetifiketi zamanga ngemali ephansi. Esisodwa sibikwa sibiza amadola kwele Melika angama-20 kuphela $20. Ngempela sonto kubotshwe abantu ababili ngemva kokutholakala belezetifiketi zokuzibazela ezedlula $300. Kunakanelwa ukuthi bebezithengisela labo abafuna ukucapha imingcele besiya emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi lokhu kufaka impilo zabantu engozini enkulu. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele ehlise imbadalo ukuze abantu abanengi bahlolwe ngendlela eqondileyo athi ukuthenga izetifiketi zokuzibazela.
Sikuzwile ukuthi asegcwele ama-certificates angekho emthethweni awokuzibazela. Ngakho njenge-BVTA asikukhuthazi ukuthi abantu bathenge ama-certificates angekho emthethweni. Ngoba kulusuka kube lohlupho lokuthi uzasuka ekhaya usiya eGoli kumbe usuka eGoli usiza ekhaya kodwa usuthola ukuthi uhambo lwakho luzaqhamuka endleleni ngoba nxa usubanjiwe eborder laphana kuzadala ukuthi utholakale usujikijelwa enkantolo kumbe uhambo lwakho lungasayiphambili ngenxa yesithupha esingekho emthethweni. Lokho sikubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa ke indaba edala ukuthi abantu babaze izithupha lezi indaba yendleko. I-cost ye-COVID-19 clearance certificate iphezulu kakhulu. Sithi ke okubangela ukuthi inhlanganiso eziningi labantu baze bagcina sebedinga ukuthi babaze lezi zithupha ikubana intengo ebekwe yilaba bezempila kahle iphezulu kakhulu. Ngakho sicela uhulumende ukukhangelisise sibili ngokuqakathekileyo ukuthi ehlise intengo yokuthola lesi sithupha. Kakhangele kakusha indleko ze-COVID-19 certificate iphezulu kakhulu, i-$60 kayisiyo mali encane. Sicela ukuthi uhulumende ayikhangele kakusha le mali ayehlise ukwenzela ukuthi yeneliswe ngabaningi. Njalo sicela ukuthi uhulumende a-decentralize i-issuance of those certificates ukwenzela ukuthi ema-clinics la kuzibhedlela nje ama-hospitals wonke yenelise ukuzuzakala i-COVID-19 clearance certificate ngentengo engaphansi kule $60.
Kathesi zitholakala ngapi i-certificate lezi?
Ungathi uyabuza abanenkomo uzezwa bekulayela ama-private laboratories kumbe ama-private hospitals kuphela nje zwi. Angikezwa ukuthi ungaya ekliniki kumbe ezibhedlela zikahulumende ezilentengo eneliswa nguzulu omningi jikelele abawaniki lawo ma-certificates. Ngakho i-decentralization lesi icelela ukuthi kakube kuma-local clinics every ward yenelise ukuthi ibe le-testing equipment yenelise ukukhipha isithupha esisemthethweni ngoba phela ingcwethi zempila kahle zikhona. Uhulumende kakwenze lokho akufacilitate ukuthi izithupha lezo zini go at the local level njalo intengo iye phansi ngoba xa kusiba ama private labs kubanzima kakhulu ukuthi abantu bonke bafinyelele ukuthola lezo zithupha.
Kona ukuvulwa kwemingcele likwamukele njani njengenhlanganiso?
Ukuvulwa kwamabhoda kulethe injabulo enkulu kakhulu kithi abaphila ngokuzisebenza informal sector ngoba zananzelela ukuthi impahla ezinenge esizithengisayo ziya importwa ikakhulu kwele South Africa lele Botswana. Kanti njalo ngaphandle kwebhizinesi edilikileyo sananzelela ukuthi abantu baqede phose umnyaka bengavakatshi bengaye Goli abasegoli bengeze ngapha. So lokho sikwamukele ngenjabulo enkulu kakhulu.
Umnumzana Alec Ndlovu ngoinhlanganiso emela abaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi ukuvulwa kwemingcele kuzanceda kakhulu izimuli ezinengi ebese zithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Ukuvula kwemingcwele kumbe singathi ngama-borders ke kulethe ukujabula kwabathize njengoba nje silabantu abathize abaphila ngokuzincedisa sokusitsho ukuthi laba kade begwanisa nje ukuthi bezincedise ngokuphuma ngaphandle kwamazwe bethenga izinto bethengisa ngapha langale sebezavuselela ke impilo zabo, sebezavuselela ke amabhizimisi abo.
Ungathi kuzaletha nguquko bani kwezenotho?
Izinto ke ezisetshenziswayo ingxenye ke intengo ngokuya kwesikhathi kade sikhuphukile ngokungakuthi izinto beziswelakala ingxenye intengo layo iza kwehla ngokuya kwesikhathi ngokuthi phela sesizakwanisa ukuthi sibone izinto zivelela ngaphetsheya zingena ngapha labo abathengisa ngaphandle kade bevalile lapha sebezakwanisa ke producer ke ama products abo ekwanise ukuthi bephume lawo. Yikho engani sikhangelela kumbe siyathembisa ukuthi kuyathembisa ukuthi ingxenye ukuvula kwama border kumbe kumngcele kuzaletha ke ububelo kumnotho wamazwe wonke nje akusadak njengoba nje khanya edlelana lezi hlobo sezizagwanisa ke ukuthi zihambelane lekuvakatsheleni kuyabalula ke ukuthi abantu bencedane abanye kade besehluleka ukuthi bangancedisa izihlobo njani njengoba bengakwanisi ke ukuthi becrosseke imngcele bebuya kuzihlobo zabo kumbe kumuli zabo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izulu lesikhukhula eline eVictoria Falls ngempela sonto lidale umonakalo ogoqela ukudilika kwemigwaqo. Inkundla yeZim Live ithi kulowesilisa obotshiweyo emaswingo esedeswa icala lokubulala umtshana wakhe qede wagiga ikhanda lakhe walipheka. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kustudio 7 linjani. Uyazi kule nto emangazayo ekhaya lapha elizweni lakithi. Ngilabazayo bami basebenza lebo Harare wathi waphezulu le. Bangitshela ukuthi ngale kusebenza kakhulu idola lase-America. Ngilabantwana ngapha ePlumtree eMathebeleland bangitshela ukuthi kusebenza kakhulu iRandi. Yilizwe bani? Umbuzo wami uthi yilizwe bani elisebenzisa imali zakwamanye amazwe futhi ngokuhlukana bangaveli bethathe imali yodwa. Ngabe sebenzisa iRandi basebenzisa iRandi. Ngabe sebenzisa idola basebenzisa idola ilizwe lonke. Hayi ukuthi ngapha yidola ngapha ilirandi iyangethusa lento ngithi ke lami ngike ngiyifake lami ku Studio 7 ukuthi bezwe isimanga esimangazayo.
Livuka njani namachono konke nje basakazi labalaleli. Okuqala mbonge kakhulu Studio 7 bakithi esiphindaba ezimnengi esingake sizazi ukuthi singabe singazithola ngapi. EZimbabwe, South Africa, Botswana, America khona lapho kulabantu bakithi khona zonke indaba siyazithola. Kungayisiso Studio 7 futhi angikwazi ukuthi ngabe sizwa ngokubani okunye okuseZimbabwe okwenzakala eZimbabwe okuyabe kungasoke sikuzwe but sigcina sikuzwile ngenxa yaso iStudio 7. Bakithi siyabonga kakhulu, liqhubekele njalo lingami shiwa liyasinceda ngoba ukuzwa inews zezinto ezenzakalayo kuqakathekile. Oh, kuqakatheke kakhulu. Beze sithi kuTrump bakithi uTrump kavume shiwo ukuthi wanqotshwa. Njoba amagqwetha e-America engabantu amajistri abakhuluma amaqiniso afanda ema-Afrika ukuthi ayasupport njoba ekhuluma akulanto ezaphinde itshintshe. Kavume nje ukuthi uBiden engene esihlalweni kuphela ukube kukhulunywa khonokho akudingayo. Udinga ukuthi abantu bebesolana abalandela yena bebesola abanye abantu akufunakali. Ngiyabonga uMageza.
Studio 7 lakubalaleli ngilokudana kakhulu ukukhangela ngenkulumo ebikhulunywa ngusilayigwana okukhangele ngezokhetho eParliament ukuthi khona akusoze kube lama-by-elections umnyaka wonke wa-next year ngoba ilizwe leli alilamali. Kakusiloqiniso leli vele kusiyathathwa yona i-decision ye-Supreme Court. Kwakuvele kukhangelela ukuthi kuzahamba njani nxa vele ma basebevele sebethethe leyana decision yokuthi khona banike amandla wonke emuntwini olephathi engela ubukhokheli obukhona ePhalamende ukuthi bamqhubele iphathi elabantu abangaka. Angithi vele kwakuyinjongo yakhona ukuthi khona vele sikhangela ukuthi i-decision ye-Supreme Court yayivele ikhangela ukuthi ikhiphe bonke abantu abakhethwe ngabantu bemele abantu ePhalamende ukuze kubuyiswe abantu abangakhethwanga ngabantu kuthiwa ngabe proportional representation. Abale phathi engakhethwanga ngabantu bazofakwa ePhalamende kuthiwe yibo asebemele abantu. Emakhansilini kukhitshwa amakhansili akhethwe ngabantu kufakwa amakhansili abantu abazakhangela amakhansili ezindawo endaweni babazakhayela amadorobho abasebe ngabe phathe ethile. Iqiniso ngelokuthi kwena asilo qiniso lelo ukuthi akula mali. Iqiniso ngelokuthi izanu ivele ekufunayo ukuthi ivuse labona labo abantu asebe kuyisiwe abephathi engasiyo ebantwini engasiyabantu kumbe engakhethwanga ngabantu. Iqiniso ukuthi izanu ifuna ukubusa lo Thokozani kuphela kungala MDC Alliance. I-MDC Alliance nxa isiphumile yiyo vele injongo yezanu ukukhipha i-MDC Alliance kuphalamende lakumakhansil.
Ngiyalibingelela basakazi abahle ku-Studio 7. Sibonga umsebenzi omuhle eliwenzayo. Mina okwami nje ngithi ngu-Alephi okhulumayo. Ngithi u-Donald Trump akavume ukuthi unqotshiwe uze ilizwe liqhubekele phambili. Ayekele lo okhethwe ngabantu enze umsebenzi wakhe laye enelise lapha enelisa khona ehluleka lapha ehluleka khona. Ngoba kunjalo kusinwa kudedelwana. So ma isikhathi sase sidlulile, sidlulile. Yekela abanye baqhubeke, baqhube umsebenzi. Yikho nje omela kwenze. Engabe nguntando wayiphikiswa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ugatsha lomanyana we-United Nations olubona ngendaba seziphepheli luthi aluvumelani lohlelo lukahulumende wakwele Bangladesh olokususa iziphepheli zohlobo lwe-Rohingya kulelo lizwe zisiyahlaliswa esihlengeni se-Bay of Bengal. Kule nhlanganiso ezimeleyo esisungule uhlelo lokufundisa abesifazana bemaphandleni kwele Senegal indlela zokulondoloza imvelo ukuze kuqedwe udubo lokuganyulwa mahlayana kwezihlahla, abantu bedinga inkuni. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani usebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Loba enkundleni ye-Twitter izolo, uTrump uncome uGiuliani esithi usebenza nzima kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho anqotshwa khona ngumnumzana Joe Biden. Umongameli Trump uthe leyo mizamo izaqhubeka. Uphinde wafisela uGiuliani ukuphola okuphuthumayo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngendlela ethusayo eMelika kulezinsuku, njalo phakathi kwamalanga ayisithupha edluleyo kulabantu abedlula isigidi 1 million abafunyanwe belawo. Ngelanga khona kufa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli bafika phose isigidi ezilitshumi lanhlanu 14.7 million kuthi asebefile bona bangu 281,000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Nkomo, okwenzakalayo ngomkhuhlane lo we-COVID kubuhlungu kakhulu. Kanti ke njengoba usisho ukuthi umnumzana uTrump ubike ukuthi igqotha lakhe lalo liwubambile lo mkhuhlane, lokhu kuyisibonelo ukuthi lo mkhuhlane kawulankunzimalanga. Akula muntu ongumaqhuzu xa kusiza kulo mkhuhlane, ungabamba noma ungubani. Ngakho abantu ngaso sonke isikhathi kufanele benze lokhu okufanele ukuthi bavimbele umkhuhlane lo ukuthi ubabambe.
Texas ikona ngapho thwala umkhuhlane lo usubhahile njalo sizwa kuthiwa abantu abaningi kabagqoki mamaski yebo kunjalo yini
liqiniso kakhulu ukuthi ngapha emhlubulweni weTexas mhlambe into esigabeni seTexas umkhuhlane lo usubhahile kakhulu kubamba abantu abaningi singathi iphecele zingesilungu ihotspot kodwa lokho kokuthi abantu ngabagqoka amamaski ngapha kangubone kuliqiniso nje mhlawumbe kuyatholakala bakhona abantu abangagqoka amamaski bakhona abantu njalo abagqokayo kodwa angiboni ukuthi uze umkhuhlane lo umemetheke kangaka kwenziwe ukuthi abantu lapha eTexas kabagqoke amamaski angiboni ukuthi kunjalo ngabe kukhona imbangela kodwa angiboni ukuthi ngabe kuyimbangela ukuthi abantu baseTexas kabagqoke amamaski ngoba abantu abalapha eTexas abahlukananga labantu abaseGwanda abaseJohannesburg abaseCape Town abaseLondon siyafana sonke imhlobo ehlukeneyo ngeke sikhombe abantu abalapha eTexas sithi kabagqoke amamaski
Bakhona abasola uTrump besithi kawuphathanga kuhle lomkhuhlane yikho umemetheke kakhulu. UBiden uyangena esikhundleni ngenyanga ezayo. Ubona kusiba lomahluko yini?
Umahluko ungaba khona. Njalo singakhuluma ngoTrump nxa sikhuluma ngomkhuhlane weCovid. Kodwa umnumzana uTrump kayusuye oyenza kumbe owaletha lomkhuhlane weCovid. Umuntu lomuntu ulomlando owenza konke lokho angakwenza ukuze avimbele lomkhuhlane kumbe ukuze ancedise ukuthi sike sibhule lomlilo weCovid. Akusomnumzana uTrump. Kufanele ukuthi abantu sazi ukuthi singakhombi umuntu oyedwa sithi lohlupho esigabeni bese sithi hayi ngumnumzana unkomo cha akunjalo lathi silomlando ufanele siwenze uBiden uyangena yebo ungene kule umkhuhlane lo wenzakalayo kubi sibili ulomlando ngibona kuzamanzima kuye ngoba uyaqala phansi uTrump kwenzakale lokhu yena evele esesikhundleni ube lemzamo ayenzayo njalo ngokubona kwami ngibona ngathi uzamile umnumzana uTrump singazi ukuthi umnumzana uBiden uzakwenza njani kodwa akufanelanga kube sengathi kulomncintiswano ukuthi Ngubani ozobangcono ngalomkhuhlane ngoba bonke kabazilutho ngalomkhuhlane bangabantu njengami lawo kaba sibo madokotela kodwa simfisela okuhle umnumzana uBiden
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika
ngawusumoya wami ngawusumoya wami ubonu khamba leche ukuthi mina ngiyamfuna lo mina ngiyamfuna kanti nasesevancane nomala sesize sakhula lamhlanje kanti sithi nzomtshela nzomshela sesize sakhula lamhlanje ngiyawadinga ngiyawaswela mama hayabaleka mama ngiyawadinga ngiyawaswela mama hayabaleka mama funa thande mina funa thande mina we
Toda ngawuza umoya wami umsisi K ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu ehamba lo awakhiwe lomzo 7 sikhangeleke ebezihamba phambili kulabantu abalikhulu lanye ababanje umkhuhlane we-coronavirus izolo kuleli iningi kungabe emathebeleleni south Abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise imbadalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzibazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. IZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu imuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisa.